ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 Ntulikazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu esilo daba lwama-ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yino ezinye indaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizifezile. Ngoba ku-ballot ikho lapha kungani kulodubo.
I-commission yezokhetho e-ZEC ihlehlela emuva kusiqondiso ebesifakile ebesisithi abantu kumele bavote phambili kweziphathamandla zayo lama-polling agents.
Kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto bazibike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisho ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le bayilalele leyo mbiko bayilandele bayikhuze.
Abomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations bathi bakhathazekile ngembiko yokwethuselwa kwabantu ikakhulu emaphandleni ngaphembilini kokhetho. Amapholisa akweleZimbabwe athi aselungisele ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula njalo olungeladlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-Commission yezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, namhla yazise ukuthi isitshane lomthetho ebufakile obusithi abantu kumele bavote phambi kweziphathamandla zayo lezamabandla ancintisayo ama-polling agents. I-ZEC ihlehlele nyuvane ngemva kokuhlaselwa ngamabandla aphikisayo esithi ukuvotela phambi kweziphathamandla lezi kuza kwethusela abantu behluleke ukuvota bekhululekile. Ngokunjalo i-ZEC ithi isibuyela kundlela obekuvele kuvotwa ngayo lapho umuntu angena khona ebhokisini lokuvotela eyedwa i-polling booth avote engabonwa muntu. Leli linyathelo elamukelwe zinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network kanye lamabandla aphikisayo lanxa nje esithi kusakunengi okumele kwenziwe yi-ZEC ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Sixoxele isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo.
Thina njenge-MDC Alliance sithi khona sivele kasibuyele emuva. Esikufunayo ku-ZEC ukuthi kayilandele imithetho ekhona njalo bafeze izifiso zikaZulu lapha akhalaza khona ngokuthi akasuthiseki ngendlela abazama ukwenza ngayo izinto. Ngoba uZulu esesaba ukuthi baza bancedisa izanu ukuthi intshontshi ukhetho. Lokhu esilo daba lwama-ballot paper ukuthi kanti kuvele kuhamba njani. So yino ezinye indaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizifezile. Ngoba ku-ballot ikho lapha kungani kulodubo ngoba ngiwakhangela khathesi ama-candidates okumele abe ekhankasa avotele ukuba ngu-president i-23. So singa-divide 23 by 2 at least kangeni u-2 wonke 11 and 12. Kodwa yena bona abakwenzileyo bathi iphepha lokuqala elama-president bathi 1 i-14, elesibili bathi 15 sebefaka umnangagwa phezulu okuyikho okungayisikho emthethweni we-Electoral Act. So sithi thina kakulandwele i-Electoral Act ukuthi i-ballot kumele uma iphuma injani. Njalo ingaphumi injalo iyabe seyinyanyisa ngoba kayivele ayiqaqhedakali ukuthi injani. Njalo kukhombisa ukuthi i-ZEC incedisa izanu ukuthi baqile lapha.
Siyazi njalo ukubana i-ZEC ayikalinikezi lina abamabandla ezombusazwe i-electronic voters roll lithini ngalokho?
ngezinye zezikhalazo zethu ukuthi zimele zifezwe yizeki. Ngoba kumele sisuthiseke thina njenge-MDC Alliance ikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa ukuthi i-voters rule kayisiyo leyane ekamubeli. Uhlupho lukhona ukuthi nxa bengasiphanga i-electronic version kunzima ukuthi siyethatha inkulungwane lenkulungwane zamaphepha lapho kufakwe khona i-voters rule. Ngoba sifuna ukukhangela ngoba isikhalazo sidingiswa ukuthi kumele isithombe salo lalo owarejistayo sibe yiso esiphumayo ukwenza into kube lobufakazi ukuthi ovotayo ngumakhumalo.
UNkosazana Dabita Khumalo ngowomanyano we-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni lontungameli Gomo we-Studio 7 ese-Beitbridge. Kusenjalo, amapolisa namuhla ayelise umanyano we-MDC Alliance ukuthi utshengisele emahofisini ezekhe kusasa usola ngendlela ikhomishini le eqhuba ngayo amalungiselelo okhetho. I-MDC Alliance ibilobele amapolisa iwazisa ukuthi izatshengisela kusukisela ngo-10 o'clock ekuseni kusiya ngo-5 o'clock ntambama. Kodwa amapolisa akwalile lokhu ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela esokuthi umanyano lo ube watshengisela njalo kumaviki asanda kwedlula. Abo manyano wamazwe omhlaba owe-United Nations bathi bakhathazekile ngembiko yokwethuselwa kwabantu ikakhulu emaphandleni ngaphambilini kokhetho lwangomvulo. Isikhulumeli sogatsha lwalumanyano olubona ngezamalungelo oluntu ole-United Nations Human Rights Office, uMnumzana Liz Throssell, uthi lanxa besuthiseka ngokuvunyelwa kwamabandla ukuthi akhankase ekhululekile, baphatheke ukubi ngokwethuselwa kwabantu lokhu. Uthi i-ofisi yakhe isithole imbiko yokwethuselwa kwabantu ngodlakela endaweni eziningizelizwe kweleZimbabwe. Lanxa uMnumzana Throssell engatshongo ukuthi yiliphi ibandla elenza lokhu, inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Peace Project zithi yiZANU PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba bazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto, bazibike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisho ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le, bayilalele leyo mbiko, bayilandele bayikhuze ngokunjalo. So benze into eqondileyo kakhulu.
Abebandla leZANU PF abayibo abetheswa umlando wokwethusela abantu, ubona besiba le ndaba yini ngokuthi i-United Nations ibafaka amehlo kanye lezinye inhlanganiso ezijiyeneyo ezizimeleyo?
Bale ndaba kakhulu ngokuba umbuso uguqukile emhlabeni ngendlela oZimbabwe efakelwe ngakhona izibuko ezinkulu. Uzakhumbula ukuthi lizwe liphelile du ngokungabi lobudlelwano obufaneleyo lamanye amazwe omhlaba. Kanti-ke amazwe omhlaba wonke jikelela acacile athi ubudlelwane ukuze sibe labo ukuze basincedise kwezo economy sidala imisebenzi kuvuswe i-industry, kumele sibe lokhetho olukhululekileyo. Ukuthi ukhetho olukhululekile kuzaba yibo abatshoyo njengoba babethumele izithunywa zabo ukuthi zizokhangela. Nxa ngabe sisithi thina kuyinto yokudlala nje lokho abakukhulumayo, sizathi ngemva kokuthi sesivotile wabuyela lo obuyela esikhundleni kumbe ubuyele ngemva kokwethuselwa kwabantu, uthole ukuthi umhlaba kawusincedisi kancane kwehluleka ukuthi kuvuswe ilizwe. So kumele bakuthathe kube yinto eqakathekileyo naleyo bayilungile.
Abavotayo bona ubona besethuseleka labo?
Ngibona balutshwana abantu abasalalela ukwethuselwa, abantu sebaphaphama kakhulu, sebekwazi ukuthi umuntu lanxa engakwethusela kumele uhambe uyevota ngendlela oyithandayo. Kodwa bona laba balutshwana babe bethukile baningi kakhulu okhethweni, ngoba phela ukhetho luhlukaniswa ngabantu abalutshwane kakhulu. Akujwalekanga ukuthi kube lo muntu owina nge-99%, kuyathiyana kancane. Bona laba babethuselwe ngenhlanyelo, kwathi zakunciha inhlanyelo, zakunciha ukudla, zakunciha lokhu lalokuyana, babe babaningi ngokweneleyo ukuthi bavotele iqembu akade bengafuna ukulivotela.
UMnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekoBulawayo. Amapolisa kwele Zimbabwe athi aselungele ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula njalo olungeladlakela ngoba kunje sokuthinyelwe inkulungwane ezidlula amajumi ayisikhombisa 71,000 zamapolisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezokuvotela. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Sokusele insuku eziyisithupha kusuku lokhetho, amapolisa athe loba udlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho lulutshwane lonyaka kule ndawo ezimbalwa eseziye zaba lodlakela ezinjengeshithungwiza, Norton le-Epworth, njalo amapolisa aqaphela lezo ndawo osokwenze bengezelele inani lamapolisa. Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba esigodlweni samapolisa eHarare, uCommissioner General Godfrey Matanga uthe uhlangothi lwakhe lulungiselela lolu khetho ngokufundisa amapolisa ngokuthi aziphathe njani phambilini kokhetho nalapho luqhutshwa ekulondolozeni ukuthula lokuthi basebenze njani loZulu.
When we started this exercise sometime last year, and to be too exact, His Excellency the President, Comrade E.D. Mnangagwa,
siqala lolu hlelo lukakhetho ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa wavela waphuma egcekeni ukuthi ilizwe lalizaqhubeka phambili ngokhetho ngomnyaka ka-2018. Kunjalo sasilesifiso sokuthumeza amapolisa afika 64,600 lizwe lonke jikelele. Kodwa kusiya ngesikhathi ngemva kokuba izekhi isengezelele ezinye indawo zokuyavotela ezingafika 1,391, sagijima sangezelela amapolisa. Kathesi sesilamapolisa afika 71,000.
Kusenjalo kulezinye indawo elizweni udlakela olulokhu lusenzakala ngemva kokuba amapolisa ethembisa ukhetho olulokuthula. Isiphathamandla samapolisa uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi lezi zehlakalo zodlakela ezinlutshwane njalo sebengeze inani lamapolisa azabe khona ukuthi uZulu avote ekhululekile.
Into engifuna ukuthi ngixwayise amahlaba ezulu eZimbabwe ukuthi sicela ukuthi ukuthula lokho okukhona kathesi kuhlale kukhona. Sicela ukuthi indaba yepeace ibe indaba yomuntu wonke eZimbabwe wonke abone ukuthi we are all observing peace. Siyalicela mahlaba ezulu ukuvukelana sisenza ilokuzeni i-violence akusincede. Abantu yomzini ama-international observers kufanele bahambe kiwo ebekhuluma ukuthi amaZimbabweans bayenze kuhle i-election yabo.
Kodwa abanye abantu baphambana lokushiwo ngamapolisa besithi amapolisa akhanya engazinikele ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo. Amapolisa azabe egcine indawo zokuvotela mhla wokhetho aphiwe ithuba lokuvota ngepost of voting amaviki amabili edluleyo ukuze baqhube umsebenzi wabo kahle mhla wokhetho. Umkhulu wamapolisa uMatanga uphinde wagcizelela njalo ukuthi akulamthetho osho ukuthi ukuvota kwamapolisa ngepost of voting kwakumele kwenziwe phambilini kwabenhlanganiso ezinjenge SADC, ZECI kanye nabanye ababona ngokuqhutshwa kokhetho okumangalise abaningi elizweni. Ukhetho lweZimbabwe lenziwa ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa abantu abaningi besabela udlakela nxa ibandla leZANU-PF linganqotshwa. Kodwa amapolisa wona athi olonyaka luzabe lukhululekile njalo lulokuthula. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kusenjalo ngesikhathi kulokuphithizela ekweleZimbabwe, abezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. Incwadi kwezenodo zithi kuyadingakala ukuthi kuvuselelwe umkhuba wokulondoloza imali elizweni engasetshenziswa ukwakha umnotho welizwe. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe liphila ngokuzisebenzela kulandela ukubhidlika komnotho welizwe okwesikhathi eside. Emhlabeni jikelele, isilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% somnotho welizwe siba yizimali ezilondoloziweyo ngendlela ehlukileyo, kungaba semabhanga kumbe ezikweledeni loba ezitshaliweyo emsebenzini yamakampani okuqakatheke ekuthuthukiseni komnotho welizwe. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-National Association of Savings and Credit Unions of Zimbabwe, umnumzana Owen Mabukwa, uthi kulodubo eZimbabwe kuleli hlandla lokulondolozwa kwemali emabhanga loba ezitshaliwe kumankampani.
In Zimbabwe, there's no culture of savings anyway. I think people need to be
umkhuba ukulondoloza imali eZimbabwe awukho sibili ngoba angani abantu kumele befundiswe ngalo umkhuba ukuthi kushone ulondoloza imali abanye bacabanga ukuthi ukuze ulondoloze imali kumele ube lemali eningi eshiya enye engaseceleni kukanti ukugcina lokulondoloza imali yikuzinikela
oqhubeke ethi inhlanganiso yakhe yagcina isima ukusebenza ngenxa yomumo wezomnotho ethi sebeyivuselela okwamanje noma inyanga kaNtulikazi inyanga yokunanza ukulondoloza imali emhlabeni jikelele eZimbabwe kayikaqathekiswa kangako ele Zimbabwe lalivelele lomkhubalo njengawo wonke amazwe kodwa laphandaniswa eminyakeni elithume edluleyo lapho abantu balahlekelwa zimali zabo bagcina bengesethembeli ekuzigcineleni emabhanga ocubungula ngezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lumkhuba kumele uvuselelwe njalo bamabhanga kumele bebe lemizamo yokuhuga uzulu
yenzakale uthi ama banks umele afake interest umele anike abantu ama interest uthi ahuge abantu ukuthi babuye uzogcina izimali zabo
iningi lithi ukusilela kwemali emabhanga lokunikezwa imali zamantshontsho ezingatsho lutho usuyilanda imali yakho kwenza bengafuni ukubona lo mnyango webhanga njalo leyo mali ingeneli ngoba intengo isiya iqonga ibhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lethule umbiko okhomba ukuba kube lokwehla kancane kwentengo yokudla esuke kusilinganiso se-minus 0.03% ngombimbitho isiya ku 0.02% ngomabasa lonyaka kwathi intengo yeyinye nje impahla engayisiyokudla yaqonga ngesilinganiso esisuka ku-minus 0.36% kusiya ku 0.11% ngesikhathi esifanayo lonyaka ikakhulu intengo yegwayi utshwala izigqoko imfundo izicathulo lokunye okuyinto esinda abantu ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe
kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sicoxa labamabandla achiyeneyo abancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomvulo Nalifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook leVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo weGreece lubika ukuba kufe abantu abedlula amajumi ayisikhombisa engozini yokuqhamuka komlilo emaguswini ngalesi sikhathi sokutshisa kwalimala abedlula ikhulu. Umsakazi wesabelo seLaos kwele South Korea ubika ukuthi kufe abantu abambalwa kwalimala amakhulu athile engozini yokudilika komduli wedamu elikhulu laleso sabelo eliyilo elinezitiji zamagetsi amanengi. Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo mayelana lezimiso zabamabandla ezombusazwe abakhankasela bethembisa abantu ngezomnotho besithi bakhangelele umbuso wezabelo ozathuthukisa izigaba zabo kwezenotho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bathi izimiso zamabandla wonke angene kukhetho lwalonyaka aphose afane kodwa bakhangelele iZimbabwe elombuso ohlukile njalo ozaqala ukuvuselela ezomnotho esezibhazalele ngesisu sikhuluma nje. Unkosazana Jacqueline Ndlovu uthi kwezomnotho amabandla ethula okufanayo bona bakhangelele ukuvuselelwa komnotho abantu bathole imisebenzi.
Ngendaba yamamanifesto nginanzelela ukuthi bonke abantu labo bebekopana ngoba yonke into abayitshiloyo bonke babhala into efana naye mina njengomhlali wakho apha eZimbabwe bengicabanga ukuthi amaphathi laza phenduka kithi azobuza uthule sifunani ngoba mina kimi into eqo eyisiqoqoqela ikuthi umkhono muvuswe abantu bathole imisebenzi.
Evumelana loNdlovu, umnumzana Joseph Phiri uthi bakhangelele umbuso wezabelo ozavusa ubulawayo.
Imanifesto ikhuluma ngokwe-devolution of power ekwezekwazi ukuthi ithuthukise abantu bakithi bethole le msebenzi.
Osakhulayo uThubelihle Ncube uthi ngemva kokhetho bakhangelele ukuba amabhanga atholise abantu imali.
Endesukhangelele ukuthi imali ukuze ibe khona elizweni ama industries ethu kumele ukuthi aqalise ukusebenza like olawayo. We hardly have any working industries. The only parastatals that are working are government parastatals njengabo zesa which are actually struggling to work freely because abulawa yi corruption ekhona kubantu abayibona abahlele ezikhundleni zona lezo ezamankampani nalawo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Libhamen Bebe uthi kunenye abakuthenjisiweyo njalo izimiso lezi zehlukile kulezimele zenziwe masinya lezi zathatha isikhathi.
Ikwazi ukuguqula esingakuthi state of employment yabontanga abangela msebenzi abatshona behlezi abatshona bephamjaniswa izidakamizwa ukuthi bathole imisebenzi bethole amathuba. Okwesibili yikuthi nxa lawa mathuba esitholakala akuqakathekiswe labo abantu abahlala kulezo zigaba ukuthi bathole lawa mathuba. Okwesithathu yikuthi sibone ukuthi imali ebantwini iyatholakala.
Umnumzana Jedness Moyo uthi laye ukhangelele umnotho okhululekileyo ezweni jikelele.
Okay, esikukhangeleleyo kakhulu abakukhulumayo yikho lokho ukuthi umnotho wethu uyabona ukuthi laba babusayo kwamanje bawubambe bona ngokwabo ezandleni zabo. Thina kithi kakulanto ebuyayo kodwa ungabheka ama-independent analawa and iningi lawo ukhona lapha uKhizito ukhona lapha phakathi kobulawayo. Ephakathi kobulawayo khona lapha ule business khona lapha. Uyabona yonke into obudlova okwenzakala phakathi kobulawayo isenzwana umnotho uyachitheka. Akulabantu abasimeleyo abahlala lapha kobulawayo. Abantu bonke bangaphandle kobulawayo. Uzozo sokuthiwa masifuna izinto ufanele ukuthi siyazilanda kwezinye indawo. Yikho esingakufuniyo sifuna ukuthi executive yethu ibe khona lapha kobulawayo isihlelele zonke izinto zethu phakathi kwedolobho lakithi.
Iningi labantu bakhangelele ukuphuma ebunzimeni obubhekane lelizwe kwezomnotho bethi ukusilela kwemali emabhanga kumele kulunyiswe ngokuphangisa, ukusilela kwemisebenzi lakho kumele kulunyiswe, amankampani avalayo aqale ukusebenza ukuze ilizwe livuke kwezomnotho lokusebenzelana lamanye amazwe okuzadala ukuba imali ibe khona ezweni lemisebenzi. Nyimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili 2.4 million ezibhekane lodubo lokuswela ukudla okweneleyo loba nje indawo ezinengi zelizwe zithole isivuno esihle nyakenye. Lokhu kwethulwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-United Nations World Food Programme, umnumzana David Beasley, emhlanganweni wabezintatheli zindaba eJohannesburg lamhlanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Enkulumeni yakhe labezindaba, umnumzana Beasley uthe iZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha ezansi yezwekazi le-Afrika ezabhekana le ndlala enkulu ngenxa yokoma okubangelwa ikuguquka komkhathi. Uthe ukuswelakala kwezulu kwezinye indawo zelizwe yikho okube imbangela enkulu yokusilela kokudla kulaba abedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Uthe kwamandla enhlanganiso yakhe isiza laba bantu ngokudla kanye le mali abathenga ngayo ukudla okwakha umzimba. Uthi bakhangelele ukuthi lo hulumende asebenze katalala ukuxhasa inhlelo zabo.
Let's hope that the elections will bring about a government that's moving in the right direction because
asithembele ukuthi ukhetho luzaletha uhulumende ozakhokhela ngendlela eqondileyo. Ngoba singakhangela ukuthi iZimbabwe ibikuphi eminyakeni elithumi edluleyo, siyabona ukuthi akusosomiso kuphela esiyimbangela yendlala, kodwa kukhona okunye okwehlukeneyo.
Inhlanganiso ye-WFP ithi kwezinye indawo eZimbabwe iphathisa abalambayo laba ngenhlelo zokulima imibhida ukuze bazisize. njengoba ke Zimbabwe phakathi kwamalungiselelo okhetho bakhona abantu ukudla konxeto lokho kusetshenziswa ngabanye kwezinye indawo njengesikhali sokusitholela amavoti. Kodwa kumqondisi we-WFP ezansi yezwekazi le-Afrika unkosikazi Lola Castro uthi inhlanganiso yenza konke okusemandleni ayo ukubona ukuthi lokhu kudla akusetshenziswa kwezombusazwe.
We do have proper monitoring and the monitoring
silabo abaqapha isimo njalo basiqapha kuzo zonke indawo lapha esipha khona lokhu ukudla. Silezisebenzi zethu eziba leqiniso lokuthi ukudla lokhu kuya ebantwini abafaneleyo lokuthi akuphiwa ngenjongo yezombusazwe. Ngiyaqinisekisa ukuthi ukudla loba imali esipha abalamba ukuphiwa abalendingeko kuphela.
Umnumzana Beasley yena ukuthaza uhulumende ukuthi basungule inhlelo zokulima izilimo ezimelana nokoma. Uthi ngcitshi kwezokulima ziveza ukuthi ngokuqhubeka kweminyaka isivuno somumbu siyaqhubeka sisehla. Bedlula izigidi ezilijumilanhlanu 15.5 million abantu ababhekane lendlala emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Donald Trump lo mongameli Vladimir Putin wakwele Russia basanda kwenza umhlangano edolobheni leHelsinki bakhuluma ngokususwa kwebutho lakwele Iran elizweni leSyria. Okunye abakhulume ngakho kuqoqela izikhali zenuclear elizweni leIran ukuvikela elizwe leIsrael okwenzakala eNorth Korea lakwele Ukraine njalo lokungenela kwelizwe leRussia kukhetho lweMelika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthi umhlangano lo wavula amasango okukhulumisana phakathi kwelizwe leMelika leRussia. UHeather Nauert, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ole State Department, uthi kulezinto ezintathu ezethulwe emhlanganweni lo ezihlolisiswa okwamanje nguhulumende kaTrump. Uthi okokuqala ngokuthi kube labo somabhizimusi bemazweni la abazahlolisisa indlela zokudlelana ngayo. Okwesibili ngokokuthi kube lenhlanganiso yezingcwethi ebona ngezokuthengiselana lokudlelana kwamazwe la. Uphinde wathi bakhulumisana ngokuthi kumele kulandelwe abakhulume ngakho eHelsinki okumele kwenziwe nguhulumende wakweleMelika loweRussia. Wathi kuphela umhlangano wababili laba uTrump wakubeka sobala ukuthi kuyaziwa ukulwa kwamazwe la njengoba ilizwe leMelika lafakela eleRussia izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kukaTrump eCrimea kwele-Ukraine. Uhulumende weMelika uhlutshwa yikusetshenziswa kobulembu be-internet lilizwe leRussia ikakhulu kwezokhetho. UTrump uthi amazwe la alakho ukudlelana okungcono nxa kukuthi engabambisana akhethe lokho okumele bedlelane ngakho. Uphinde wathi umhlangano wamazwe la wenzelwa ukuthi kube lokubudlelwano okuphakeme ngokuhamba kwesikhathi. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika. Ngokuhlukana ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebesikhokela lamhlanje. Ikomishini yezokhetho eZEC yazise ukuba isitshane lomthetho ebewufakile obusithi abantu kumele bevote phambi kweziphathamandla zayo leziphathamandla zamabandla ancintisayo. Amapholisa akweleZimbabwe athi aselungele ukuqhuba ukhetho olenguquko njalo olokuthula. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo uKip Stube.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.